Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
isikhalo sethu esikhangela ngazo iholo, nakukhangela iholo lethu seligugudeke kakhulu, nxa ukhangela izidingo ezifunakalayo umuntu olemoto, iholo lethu lingenelisa ukuthenga ingxenye yalezo zidingo.
Ababalisi bamanyene labamanye amazwe ukunanza usuku oluqhakathekisa umsebenzi wabo olwe World Teachers Day bekhala ngobunzima ababhekane labo.
Umuzi kaAmen ubungumuzi wabantu, ube ngumuntu othanda umbuthano, angahlalahlala ezibone sedinga abantu, selungisa ukudla, selungiseni abantu bahambe khona phansi.
Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uAlderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namhlanje emathuneni aweLady Stanley asedolobheni leli. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezimbili 2.1 million amajekiseni womabili aweCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ababalisi beZimbabwe bamanyane labamanye amazwe ukunanza usuku oluqhakathekisa umsebenzi wabo olwe World Teachers Day ngesikhathi bekhala ukuthi uhulumende kazihluphi ukulungisisa inhlupho ababhekane lazo. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume embikweni abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abawethule ukunanza ilanga lalamhla ele World Teachers Day. Isikhulumeli seRTOS umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngenhlupho ababhekane lazo.
Isikhalo sethu esikhangela ngazo liholo, nakukhangela iholo lethu seligugudeke kakhulu, nxa ukhangela izidingo ezifunakalayo umuntu olemoto, iholo lethu lingenelisa ukuthenga
umoyo. Uthi ababalisi abafundisa emaphandleni babhekane lenhlupho eziphindiweyo nxa uqathaniswa labasebenzela emadolobheni.
Sikubona kuyikudlalela phezu kwesithunzi zomali sokuthi umbalisi ahlale endlini yotshani, ukuthi nxa izulu lisina kuyafana lokuthi uphandle.
Okugcizelelwe ngumnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eye National Consumer Rights Association NACORA.
Liqiniso elikhulu elikhulunywa izisebenzi ukuthi abaholi bathwele nzima nxa uqathanisa lalokho abakwenzayo. Njengamatitshala nje basebenza nzima okunye okumangalisayo, kanti ke wonke umuntu intuthuko angabelayo, ukufunda angabelakho, noma kungaphe emhlabeni izandla lomcabango katitshala.
Uncube uthi balomsebenzi omkhulu ababalisi kuntuthuko yabantu, hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Kodwa ke nxa useZimbabwe utitshala uhlupheka kakhulu okwedlula bonke abantu, umsebenzi wakhe kawuhambisani nalokho akuholayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, amatitshala ahole ngendlela efaneleyo, hayi lokho esikubonayo. Kwamanye amazwe baholiswa ngendlela enhle kakhulu, kodwa lapha bayizichaka, akulungiswe khona lokho.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Thawungana Blessing Ndoro utshelela umsakazo ecingweni ukuthi bayabanakekela kakhulu ababalisi njalo beqakathekisa umsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa isizwe. UNdoro kodwa uthe akenelisi ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba ubekuhambo echayela imota. Usuku olwe World Teachers Day lunanzwa emhlabeni jikelele mhla ka 5 Mfumfumu minyaka yonke, njalo lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka 1994 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano ese recommendation concerning the status of teachers luhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezemfundo olwe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, kanye lolubona ngezisebenzi olwe International Labour Organization, ILO, ngomnyaka ka 1966. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Teachers at the Heart of Education Recovery. Unkosazana Sukoluhle Ndlovu, umbalisi esikolo sakoBulawayo, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi ukunanza kwalolu suku kukhumbuza umhlaba jikelele ngokuqakatheka komsebenzi wababalisi ekuthuthukisweni kwenkokheli yakusasa.
Ilanga lokuthakazelela kusuku lwababaliso lweWorld Teachers Day lilanga elihle kakhulu kithi. Siyathaba nxa lathi siqakathekiswa kanje ngoba sibona ukuthi umhlaba wonke nje jikelele umuntu nje ukuze aphumelele akwazi ukubala akwazi ukubhala udlula ezandleni zikambalisi. Siyalithakazelela leli langa lathi sikhunjulwe ukuthi into esiyenzayo iqakathekile.
Awusitshela umbono wakho ngokuqakatheka kwendikimba yalolu suku kulomnyaka.
Indikimba yolonyaka ithi teachers are at the heart of education recovery. Nxa sikhangele umbalisi, umbalisi simkhangele simbona ukuthi nguye inhliziyo yezemfundo. So ngalomnyaka sikhangele siyabona ukuthi ababalisi sebebuyile ezikolo and lapha abekhona ezikolo basebenza gadalala ukuthi bekhone ukuthi abantwana befinyelele kwezemfundo kulapho abalahlekelwa isikhathi eside behlezi endlini. Ikakhulu sikhangele ababalisi abasemaphandleni lapho abantwana ade bengafundi ngesikhathi sokuvalwa, kuvalelwa lockdown bamatasatasa yonke indawo ukuthi basebenze ukuze abantwana laba babambele abana abanye abantwana ade bekhona ukuthi banjani bafunde ngesikhathi lockdown ivalelwe i-COVID. So indikimba le iyangena kakhulu nxa sikhangele ngoba vele umbalisi usebenza ngokuzimisela efaka inhliziyo yakhe yonke ukuthi umntwana wonke athole ukuphumelela.
Sikhangele inhlupho zenu njengababalisi kwele Zimbabwe, ubona ngani liyenelise ukuqhuba umsebenzi wenu kahle na?
Njengababalisi silesifiso kakhulu sibili ukuthi siqhube ngesinono esiphezulu umsebenzi wethu, kodwa nxa sikhangele umumo okhona lapha elizweni ikakhulu sikhangele uholo lababalisi liphansi kakhulu. Umbalisi vele uyehluleka ukuthi ahlanganise indingeko zakhe eziqakathekileyo omele ngabe ulazo mihla lemihla. So khonakhona kugcina kusenza umbalisi laye inhliziyo ingasabi khona ngoba ucabanga yena ukuthi umntanakhe yena amzele akenelisi ukuthi aye esikolo ngoba useqothelwe imali yeschool fees ngoba ayimali ayiholayo ayikwani. Antoni yabona ukuthi engqondweni emqondweni wakhe akasasebenzi ngendlela enhle. So ababalisi vele basenkingeni enkulu ngenxa yakhonokho. Njalo sikhangele ezikolo akula imfanelo ezigwanileyo okwezenza ukuthi kuqhutshwe kuhle umsebenzi. Nxa umbalisi engela mfanelo ezeneleyo kuba nzima ukuthi kufundiseke esikolo. Sikhangele ngesikhathi se-COVID kathesi abantwana kusamelanga bahlangane. Uyathola kwesinye isikolo kule bhuku ugwalo luyi-1 olokuthi lisetshenziswe ngabantwana abafika 45 eklasini. Kuba nzima ukuthi babuthanisele ebhukwini lona leliyana.
Mandlovu, ngeviki edlule sizwe umongameli wakwele Rwanda uMnumzana Paul Kagame eshayela ihlombe ababalisi abavela kwele Zimbabwe esithi ele Rwanda likhangela ukuqhatsha ababalisi abavela kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi lingabantu abasebenza gadalala. Ukubona njani lokho?
Jabulisa kakhulu ukuze omunye umuntu kakhulu ongumongameli welinye ilizwe encoma ngokusebenza gadalala kwababalisi beZimbabwe. Thina kithi lokhu sikuthathe njengento enhle njengababalisi ukuthi hawu kulabantu abawubonayo umsebenzi wethu omuhle lo ongake siwenzayo. Kodwa into esizwisa ubuhlungu ukuthi nxa abanye umuntu owaphandle ebona ubuhle bethu kodwa thina abakithi abakuboni konke khonoku kusizwisa ubuhlungu.
ngoba iholo esilitholayo liphansi kakhulu singathi siyazama ukuvusa amakhanda sikhulume sokuthiwa isenza into engayisiyo so thina lokhu okukhulunywe ngumongameli weleRwanda into enhle mina ngakhuthaza ababalisi abalesifiso sokuthi bebona indawo befundisa bengahamba bekhululekile asikwazi kodwa kunokuphambili okukhona ngale kodwa nxa umuntu elincomile kutho ukuthi ulifisela ini kulibekele into enhle phambili
lo ke ngunkosazana Sukoluhle Ndlovu umbalisi wesinye isikolo sakoBulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
eZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abaphezulu kwezigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili 2.3 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili kubika ugatsha lwezempilakahle umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo Alderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu lodluleyo ubekiwe namhlanje emathuneni aweLady Stanley asedolobheni lakoBulawayo iningi lincome imisebenzi kamuyi lisithi wayengumkhokheli oekhathalela uzulu wakoBulawayo lentuthuko yedolobho leli ubathabile masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo
Umuyi uAlderman Mpofu ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa i-67 esibhedlela sempilo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wezinso. Ubeselesikhathi eside esebenza kukhansili yakoBulawayo ekubandla le-MDC Alliance elilunga leBulawayo Provincial Committee. Umgcinisihlalo wekomiti yabo Alderman uMnumzana Phineas Ndlovu uchasisa ukuba uMpofu wayengumuntu onjani.
Umuzi kaAmen ubungumuzi wabantu ube ngumuntu othanda umbuthano angahlala hlala ezibonise dinga abantu selungisa ukudla selungiseni abantu bahambe khona phansi lazeneze ezombo ezompolompolo ezombangazwe zibe senzelwe endlini kaAmen khona phansi ube ngumuntu okhululekile kubuye ekhansilini hayi wayengumavula kuvaliwe wayekhuluma intando yakhe angathi into le kayifuni ungaphikelela lingazwanani awuza kudingela amanxusa uza kudingela amanxusa sibili imbono wakho bawudilize uphele ucina ungekho
umnumzana Deli Ndlovu uAlderman wenkulumane uthi uMpofu ubemele iqiniso engavumeli inkohlakalo
indoda ebithanda idrobho lakoBulawayo kakhulu ebifisa ukuthi idrobho lakoBulawayo lithuthukise indoda eyithanda ukuthi konke okukhuluma kuwe liqiniso indoda esithi kayifuni izinto zamanga yona into zamanga kayingeni indoda ebinganyeyi ebingakhekhelezi umuntu ebesithi nxa into iyisola ithi lokhu ngiyakusola ngoba yakhumbuna besithi umonga nxa ukhansile mina ngikhona ukhansile kodwa lokho kwenzakala angivumelani lakho i-corruption asiyilisenini ma-alderman so indoda ebifisa ukuthi abantu bonke besebenze ndawonye
unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla le-MDC Alliance lilahlekelwe ngokubhubha kukaMpofu
thina njengebandla le-MDC Alliance elikhokelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silahlekelwe okunzima ntolele lapha ubaba u-Amin wayeqonde njengomgwaqo ohamba
umnumzana Ephraim Ncube omunye njalo wabo Alderman ukhala ngokuthi akula nzuzo abayitholayo kukhansile yakobulawayo.
Ipenjeni silazo izo zona eze industry lapho engake ngasebenza khona. Kathi singihlezi angila plan yokuthi isurviving yami ayithokeni. Abantwana bami bathwala nzima, ngidla nzima, ngiphile nzima konke. Even i-rent ngithwala nzima. Kodwa ke besithi engxenye kungangena amakhansila amatsha engxenye izinto zizatshintsha. Sibona ngakutshintshe kumbe kuyinxa yokuthi kukobulawa kwamakwazi. Akutshintshi lutho vele.
U-Alderman Amen Mpofu wakhethwa ukuba ngukhansila ka-Ward 2 ngomnyaka ka-2003, waphinda njalo wabuyela kuleso sihlalo ngo-2008 kusiya ku-2013. Ubemele ikhansili kunhlangothi ezehlukeneyo ezigoqela i-Local Authorities Pension Fund, Board of Trustees ngo-2003 kusiya ku-2004, iBulawayo Metropolitan Province Development Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, i-Urban Councils Association of Zimbabwe Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, iBulawayo Twinning Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, kanye le-Urban Councils Workers Union ngo-2008 kusiya ku-2009. Wakhethwa ukuba ngu-alderman ngomnyaka ka-2018, uchiye abantwana abane. Inkonzo yokugcina yokuvalelisana lomuyi yenzelwe e-amphitheatre, iqoqwe ngabe-council yakobulawayo bendawonye labe-MDC Alliance. Ngemva kwalokhu, wasesiyabekwa emathuneni awe-Lady Stanley Cemetery. Ngenyanga kaMabasa, umuyi waxoxa lentatheli zomsakazo owesayithi lapho aveza khona ukuba ulwisana lomkhuhlane wezinso njalo lokuthi useleminyaka elomkhuhlane njalo wechukela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus esikolweni. Sixoxa njalo ngosuku lwe-World Teachers Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-5 Mfumfu ngenjongo yokuqakathekisa umsebenzi yababalisi. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amabizo enkokheli yamazwe omhlaba abezombusazwe kanye labezemidlalo abadumileyo ama-pop stars bakhona kuluhlu lwenkulungwane lenkulungwane zamagama abantu abanothileyo abafihla inotho yabo ngendlela ezehlukeneyo zenkohlakalo ukuze benqabele ukubhadala imithelo besebenzisa amankampani awebizo kuphela angela msebenzi okhanyayo awenzayo. Lokhu kuphume kudaba oluphumise imfihlo yezigidi lezigidi zezehlakalo lezi olwePandora Papers. Phakathi kwalaba bantu kulomongameli Ilham Aliyev wele Azerbaijan ofihla inotho yakhe lemuli yakhe. Phakathi kweminyaka elishumi lanhlanu edluleyo, imuli ka-Aliyev labangane bakhe babethenga lokuthengisa izakhiwo kwele Bhilithane ebiza izigidi ezidlula amakhulu amathu amadola $544 million. Inkokeli yeZimbabwe layo ikhona kulolu luhlu lwePandora Papers olwenza leli lizwe lilahlekelwe yimali eningi yakwamanye amazwe engabe itholakala kumithelo kuzehlakalo zenkohlakalo lokuphunyiswa kwemali okuphambana lomthetho. Kungwalo ezePandora Papers ulosomabhizimisi owaziwayo weleZimbabwe uBilly Rothenberg, uMartin Roshwaya lamankampani abakubutho ababikwa bephumisa imali ngendlela eziphambana lomthetho njalo okwenkohlakalo. Urushwaya ubikwa wabumba inkampani e-Great Gem Corp. Wayibhalisa kwele Seychelles ngomnyaka ka-2010 encediswa inkampani yamagqwetha yakwele Russia. Omunye njalo oweZimbabwe ovezwe kulezi ngwalo uMnumzana Gray Mashaba obikwa kunguye umqondisi wale inkampani owaphiwa isikhundla saphezulu kubutho sokuba ngu-Major General ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018. URushwaya ubikwa wabumba inkampani le ngesikhathi eleZimbabwe ilobelana isivumelwane lenkampani yakwele China e-Anjin eyaphiwa imvumo yokwemba amatshe aligugu amadayimana kumarange. Ingwalo lezi ezePandora Papers zalotshwa zintethele zindaba ezingaba ngamakhulu ayisithupha ezivela emazweni womhlaba ziloba ngenkohlakalo eyenzakala emsebenzini wezemali egoqela inkokheli yamazwe womhlaba, abakwezombusazwe, ohulumende, abadume kwezemidlalo yokulingisa, abanothileyo ababe befuna ukucatshisa inotho yabo ukuze bengahlawuli imithelo emazweni abakuyo labanye.
Obesithi umnotho welizwe uzakhula lonyaka ngoba izulu linekuhle ubikwa isesithi akusoze kube njalo. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lithi silinganiso sokubhukudeka komnotho welizwe i-inflation sizakhwela sifike kusilinganiso esedlula okungamachumi amahlanu ekhulwini i-53%, khona bekucatshangelwa ukuthi siza kuwa ngesilinganiso esingamakhulu amathathu lanhlanu i-35%. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwe-Zimstat lusithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali engamadola emelika angamakhulu amane lasithupha $460 ukuze yondleke okwenyanga yinye. Ingcwethi kwezonotho zithi udubo olukhona kwezombusazwe lomnotho elizwe kubangelwa ukungatholakali lula kwemali yakwamanye amazwe lapho etholakala khona ilesisindo esingayisiso seqiniso. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kujera uthi mpela imali yakwamanye amazwe iyakhathaza ukuthola ngesilinganiso esiyiso ngesizwe imbono yakhe.
Ngokubona kwami i-foreign currency lokhu ihlupha lapha eZimbabwe ngoba uzananzelela ukuthi uhulumende ubethe abantu makhaza bayakwanisa ukuthi bayazithathela i-$50 ngeviki kumbe i-$200 ngenyanga. So sokulabantu abathatha leyo $50 bazame ukuyoyithengisa emkambeni yensitha. Ubangelwa ukuthi khathesi abantu bafuna ukuthi benze imali ngesiphangiphangi. Kodwa khanya njengani i-RTGS rate foreign currency khathesi iyaqonga. So abantu baye befuna ukuthi babe le Zimbabwean dollar. So i-difference leyo ama rates yiyo enza ukuthi abantu bezame ukuzithengisela imali leyo ukuze bazuze i-RTGS eningi. So kumele uhulumende azame yonke imizamo yokuthi ehlise i-rate emkambeni le ensitha ukuze ibe duzane le-bank rate ukuze abantu bengahambi uyozithengisela izimali abazithathayo ulawo ama-50.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu yena uthi intengo yempahla ibangelwa ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ikuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi intengo yempahla iyakhwela mahlayana ngoba osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ekuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha.
Intengo yokudla lezimpahla ezitolo iqhubeka ikhwela isiya phezulu. Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1, ikanti ke lona vele idola ke emkambo omnyama ke lezindaweni eziningi $1 is 130 pound. So khona lokuthi uhulumende ke abambe ngamandla bezitolo abathembise kubabopha xa bengalandelanga kufuna ikho kwenza ke intengo ikhwele ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi ke ngedola kungabangayitheswa icala lokuthi ke i-exchange rate yabo kayihambelani lekahulumende ikho kwenza bakhweza.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphume mgceke ngomumo wezenotho ngoba yena ehlala esithi ususiba nganeno kodwa lokhu kungakhanyi ngoba abantu balokhu bedubeka. Ukwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphuthe imidlalo yezibaya kumncintiswano weCOSAFA Senior Women's Championships lisendaweni yesibili ngemva kokunqoba elikwenze eleBotswana nge-3-0 namhlanje emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umdlali ohlohle igoli lokuqala eliqembu leMighty Warriors ngoprivilege ngubhedi ungeyokhetha yokuba ngumdlali wedlalo yokwedlula abanye bonke. Ekhulume ekupheleni komdlalo lomdlali uveze ukuthokoza okukhulu ngendlela yena leqembu abadlale ngayo.
Ngithabe kakhulu njalo ngithanda ukubonga abanye bami ngoba bengekho ngabe angenelisanga lutho. Ngibonga njalo lomqeqetshi wami ngokunguthemba.
Abanye abahlohlele iqembu leMighty Warriors ngu-Emaculate Msipha kanye noRudone Shamba. Iqembu leMighty Warriors belikusibaya sikagroup B ndawonye leBotswana, South Sudan kanye nele Tanzania. Ele Tanzania yilo liqede imidlalo yezibaya lihle ziphezu kwengalane le miklomelo yethu bamu nemunye ngemva kokuba linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Iqembu leTanzania linqobe le South Sudan nge-3 kanye. Iqembu leZimbabwe liqede le miklomelo yesithupha ngemva kokuba emidlalweni walowesibili linqobe le South Sudan nge-2-1. Kulezibaya ezintathu njalo amaqembu azaphutha ehleze esiqongweni yowazadlulela kusigaba esilandelayo ndawonye leqembu elizabe lihleze endaweni yesibili le miklomelo eminingi kulamanye asesimeni esifanayo. Kusibaya sikagroup A iqembu leBanyana Banyana elese South Africa yilo elifinyelele ukuyadlala kusigaba sesemifinal ngemva kokuqeda imidlalo eliphezu kwengalane. Ikanti kusibaya sikagroup C kuzakwazakala ngolwesibili ukuba yiliphi iqembu phakathi kweZambia leUganda elizaqeda lisesiqongweni lokuthi yiliphi elizabe lisendaweni yesibili elizadlulela phambili. Iqembu leMalawi lisendaweni yesibili kusibaya sikagroup A ile miklomelo yesithupha njalo lihlohle amagoli ayisithupha lahlohlwa kane. Kusibaya sikagroup B iqembu leZimbabwe ile miklomelo yesithupha njalo hleka hlanu lona lahlohlwa kane. Kusibaya sika group C iqembu leZambia lihlezi phezu kwengalane le miklomelo yesithupha njalo lihlohle amagoli ayithoba mnembili lingazange lihlohlwe. Kuthe endaweni yesibili kule qembu leUganda ile miklomelo emine njalo lihlohle kahlanu lahlohlwa kanye. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe usithethelelo yesibanda uthi sekule ngqubela phambili ekudlaleni kweqembu lakhe lona elihlale isikhathi eside lingakhabi ibhola ngoba ezemidlalo besimisiwe kweleZimbabwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Sizwe lapha sithundubele ngoba silesikhathi eside singadlali kodwa besilokhu sisiba ngcono ngokuhamba kwemidlalo njalo kulo mdlalo wesithathu konke kuhambe ngemfanelo. Thina vele le midlalo siyisebenzisa njengethuba elokulungiselela umkhankaso wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngoba yilo lodwa ithuba esililalo njengeZimbabwe.
Iqembu leMighty Warriors lizadlala lele eSwatini kusigaba sakuqala esomncintiswano we-2022 Africa Women Cup of Nations njalo ihlandla lakuqala lizadlalwa mhla zingama-20 kuyona le inyanga kaMfumfu esigodlweni iHarare. Umncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaqoqwa lilizwe leMorocco ngozayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bamanyane labamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa umsebenzi wabo olweWorld Teachers Day bekhala ngobunzima ababhekane labo. Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo u-Alderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu ubekiwe namhlanje emathuneni aweLady Stanley kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.